Ingcwethi kwezokulima kugatsha lwe-Agritech zithi inkomo seziqalile ukucuba endaweni ezithiyeneyo ezantsi emaNdebeleni, ikakhulu eBeitbridge, ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi. Umnumzana Zondani Mtshemwa, ingcwethi kwezokufuywa kwenkomo ezantsi emaNdebeleni kugatsha lwe-Agritech, utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sekufe inkomo ezingamakhulu amane lamatshuma ezisishiyagalombili lasikhombisa 487 lonyaka. Umnumzana Mtshema uthi lanxa isimo singanene kula nyakenye, abafuyi benkomo kumele bathenge isikuba ukuze zingafi njengoba utshani bungakahlumi endaweni eziningi. Umnumzana Gerald Chakalisa oyisakhamuzi seludumbe eBeitbridge East uyakufakaza ukufa kwenkomo.
Sokule drought iminyaka emibili ilandelelana, izifuyo ziyawa, ezinye ziyafa. Abanye bayazama ukulima ukudla ukuthi kwanise ukufida izifuyo zabo ukuthi zenelise ukuphila, ikakhulu inkomo. Imbuzi ziyakwanisa ukuphila but ikakhulu inkomo yikho kule nkinga enkulu kakhulu khona.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende abambisane lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze inkomo zingatshabalali njengalokho okwenzakala nakenye.
Into engayicela kakhulu ukuthi ngakuthi even uhulumende ngayikwanisa incedisana lama-NGO siyakhathisa lama-NGO anika abantu utshani ukuzama ukusupplimenta ukudla kwezifuyo, ngoba ungeke lwenza njalo utholakala uncedo from abakwanisayo nalawa ama-ingxenye zikahulumende nama-NGO. Kungaba le national disaster sibili.
Umnumzana Sifanjani Moyo oyisakhamuzi efulunywe avoke e-Insiza South uthi ukwanda kwabantu ezigabeni lasemaplazini sekudale ukutshabalala kwamadlelo.
Zicakile inkomo zesabeka njalo namadlelo aphelile, abantu lokhu besakha begcwala indawo yonke amadlelo yakhela emadlelweni. So ngakwethu amadlelo lokhu esiwayiveda akusela madlelo. Lalapho esasithi sisuke siye lagisa khona isikhathi sendlala endaweni ezinjengabonyezi emapulazini eshamba ngapha, sokwahlala abantu akusavumi njengakuqala esasivezijayo ukukwenza.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ancedise izakhamizi ngesikuba ngoba sile ntengo ephezulu.
Isimo sibi lokuthi hhayi angazi lami nokuthi uhulumende ngathi ancedise ngani khona lapho, kumbe singathi anika abantu istokfidi kumba faka ama-points athengisa itokfidi labo abantu abazabe thenga khona maybe nge-cheap price. Yikho mhlawumbe umlando engawufaka uhulumende ngoba izulu alikho.
Umnumzana Butler Nkala oyisakhamuzi esiliko ematshetsheni eGwanda North uthe emangeni wabo bakhala langemikhaza.
Lo nyaka inkomo zalapha ematshetsheni hayi zinhle, iningi lazo ezindala zicakile. Amanzi izulu liphangisile ukuna akhona laphana lalaphayana, amahlamvu ezihlahla sehlumile, hayi kuya kuhle kakhulu. Uhulumende angasincedisa ngedibha, imikhaza lo nyaka eminingi kakhulu, yikho nje angasincedisa ngakho.
Abo gatsha lwezokulima ezantsi emaNdebeleni bathi nakenye kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,758 iningi lazo eBeitbridge ngenxa yokusilela kwamadlelo kanye lamanzi kubangelwa ungani kuhle kwezulu. Asizweni umbono kamnumzana Themba Nkosi Moyo oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North ngalolu daba.
Amanzi ayabe ehamba okungangokuthi alwana sidamadamu ayaneleyo. Besingathola uncedo kakhulu, besilakho ukubamba kumbe ukuvuna amanzi. Ngesikhathi esidlulileyo kuhluphile kakhulu endaweni yemagedleni edamu lezibhesini yemasulomosha. Inkomo zinamathele kabuhlungu ukuzisa usizi phose abantu abalelezinkomo ezingu-18 kumbe ukwedlula basele bangasela lutho.
Izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi kube lezulu elilingeneyo lonyaka. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.